amakhampani lawa ajinja ngesilinganiso esiphezulu kulesabo sithatheleni njalo uZulu usegijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola leMelika belithengwa ngetshumi lasitshiyagalombili nedola leZimbabwe i-$10.80. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Musa wenkosi Ncube uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Sabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinike amalayisensi okuthi sithethe nemali. I think sokuzaminimayiza ukushotha kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasezitridini nawe bababuthi imali yonke and sikwazi lokuthi bayisana. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzabangcono khosisiyazinto eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeirut Change uthi ubona kungela buqilo obukhona kodwa ethi ulovalo ngokubhala ibizo ethi mhlawumbe bengalandelwa bekuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
So, uhlupho engilubonayo from ukuba lovalo nje othi paperwork le siyifilayo sengazumbe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thina foreign currency ithatha ngathi kukanti emgwaqweni okuzitshintshela kube ngifihlo yakho uthi wena uhambile watshintsha.
Oyisakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sindisiwe Bhangu uqhathanise amaBeirut Change akudala lakhathesi ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeirut Change alungile sibili nxa engasebenza njengalokho okwakusenzakala kudala ukuthi wawusuthi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeirut Change umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Thina esiphumi vele esitridini yikho lapho esithola khona impilo thi ngoba akunamsebenzi so indlela esisebenza ngayo thina ukuthi besitshintshela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeirut Change abantu bazabe belokhu bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeirut Change ilaphiphiwe ngokuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani ngoba abantu abasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-newsletter amarandi bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeirut Change bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhu ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone kulinyathelo elihle bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.